Ingcwethi zithi lonyaka kungaba kujikisile iZANU-PF ingalahlelwa phansi eMashonaland Central ngoba kulabanengi abalokho behlonipha owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe njalo ukudonselana lokufuthelana okukhona phakathi kwayo kulakho ukutholisa amabandla aphikisayo ithuba lokudobha izihlalo ezithile. Isigaba seMashonaland Central selokho ilizwe lathola uzibuse kalikaze limelwe ngelinye ibandla ngaphandle kweZANU-PF okwenza abantu bahle besabele khatshana ukungalivoteli. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thathenda Mufamba uthe izakhamuzi zeMashonaland Central zivele zivotela iZANU-PF kungelani lokuthi kulobani, ngakho-ke abakhangeleli inguquko lonyaka ngoba vele layo iMDC ayikhanyi ukuthi ihlelekile ngoba ibe lokudonselana ukukhetho lwayo lwama-primary elizweni lonke.
Izakhamizi zemazwe zazivele zivotela iZANU ngezikhathi zikaMgabe. Akulanto ezatshintsha ngoba layo iMDC ayenzi lutho ukutshintsha ingqondo zezakhamizi zeMashonaland Central leMazowe.
Enye ingcwethi yezombusazwe ehlala eMazowe umnumzana Wellington Magoni uthe iZANU-PF ikhanya isebenza sibili endaweni ezinjengaboMazowe ukuthi inqobe kukhetho lolu njalo abameli babo edayela ephalamende ngabahlonishwa ngabantu kakhulu.
Ngibona iZANU-PF inqoba lonyaka kuboMazowe ngenxa yokuthi ikhanya isebenza sibili kodwa iMDC layo inganqoba kumbe amabili amasizi. Okwenzakalayo ukuthi abameli bendawo le okhazembe lichasi bathandwa izakhamizi abazimelayo.
Enye ingcitshi yezombusazwe uChenisa Ntungagwa uthe noma eMashonaland Central sokungani indawo yamadlozi awezanu-PF ingathathelwa ezinye izihlalo ngenxa yokulwisana okuye kwaba khona ngomnyaka ophelileyo phakathi kwecele lelacostele le-G40.
EMashonaland Central kwenzima, indawo leyana isindawo yamadlozi ingathi awezanu yakudala. Ngikhumbula kusizelabo border gaze ngesikhathi lesana. Kunzima ukuthi sithi iZANU izawinta iMashonaland Central. Abahlolayo kumbeni singathi abazwisisa ngezepolitiki bathi kule ndaba le G40 yasalayo enye ukhanya yathathwa ngabomtiniri. Abanye bathi khona kuloke kulokucabangela ukuthi abanye bazibona beyi-G40, abanye bengamazezuru, abanye abo bengamakaranga.
Kukhetho luka-2000 ibandla leZANU-PF lanqoba zonke izihlalo zeMashonaland Central, kwathi ngo-2008 iMDC yenelisa ukuthola izihlalo ezimbili phakathi kwezilitshumi lathobamunombili ezazikhona, kodwa-ke ngo-2013 zathathwa zonke iZANU-PF. Unkosikazi Prudence Ndlela uthe okuza kwenza iZANU-PF inqobe ukuthi amabandla aphikisayo lawo ayazehlulekela nanku lokhu edonselana ubukhokheli.
Mina ngokubona kwami iZANU-PF izanqoba kukhetho oluzayo ngoba amabandla aphikisayo ale ngqaba ngqoza ezakwenza ukuthi uZulu jikelele abancishe usekelo kukhetho lolu oluzayo. EZANU-PF ikhuluma ngezwi linye inhloso yayo yokuthuthukisa ilizwe, ikanti amabandla aphikisanayo alwa wodwa okuzabangela ukuthi uZulu abajezise ngokungabasekeli.
Ezinye ingcithi zithi ukuncintisa kukankosikazi Joyce Mujuru kuzaletha inguquko njengoba abanye abantu beMashonaland Central bembona njengenzalo yalumango, kodwa lokhu kungenzakala kuphela angathola ithuba lokukhankasa. Abanye njalo bathi ukukhitshwa kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kuzakwenza abanye abantu bavotele ibandla le-NPF lobanje lingakabonakali lisebenza emphakathini. Ukhetho lwalonyaka lutshiyene lweminyaka edluleyo njengoba lungolwakuqala lokhu eZimbabwe yathola uzibuse lungela Mugabe encintisa. Kukanti ngakucele MDC ngokwakuqala njalo lincintisa lingela mkhokheli owalisungulayo omunye umnumzana Morgan Tsvangirai, sowakhethwa osakhulayo ukuthi athathe isikhundla sakhe umnumzana Nelson Chamisa emele umanyano we-MDC Alliance ozajikilisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele isitudio seVelinse Harare, ngiGibson Pepe.